Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba
Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 Mabasa 2022 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
lapha sizabe sikhangela sisiza omama ukuthi bathole amaphilisi i-secure the control, bathole injection i-depo lesayana, bathole i-IUCD esithilu, sizabe sifaka njalo sikhupha kungelambazane. Sizabe njalo kukhona i-HIV testing, ukuhlola igciwane le-HIV okuzabe kugoqela le-self-test, i-PrEP, uhlelo lokuvikela igciwane le-HIV, ukuhlola nokwelatshwa kwezifo zemacansini.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council isungule umkhankaso wokuphathisa abesifazane indlela zokuhlela kuhle imuli ungela mbadalo.
The current rains far much more than what is expected for this time of the year, and they will cause disruptions to agricultural production, especially the maize crop, which was almost ready or getting to be ready for harvesting, will be affected negatively.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi ezokulima kanye labalimi jikelele bathi sebesizabela ukubana izulu elilokhe lisina elizweni lingagcina liphazamisa isivuno ikakhulu esomumbu. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezithaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekele izizalwane zalelo lizwe kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ebona ngomsebenzi lenhlelo zokukhuthaza uhlelo kuhle kwemoli elizweni eZimbabwe National Family Planning Council isungule umkhankaso wokuphathisa abesifazane indlela zokuhlela kuhle imoli kungela mbadalo. Phansi kwalolu hlelo omama balakho ukuhlolwa njalo igciwane lengculaza le-HIV kanye lemikhuhlane yengulamakhwa. Uhlelo lolu luqale izolo mhla ka 19 Mabasa njalo luphela mhla ka 22 Mabasa. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazana abakobulawayo sebeyamukele ngenjabulo uhlelo lolu. Abanye besithi abasakhulayo kufanele bathole indlela zokuzivikela ukuzithwala lula ngoba sebesiya emacansini masinya. Inhlelo zabeZimbabwe National Family Planning Council ezingelambadalo zitholakala eLister House Clinic, yona ephakathi kwemigwaqo u-8th Avenue lo-9th Avenue kanye loSamuel Parirenyathwa Street. Ezinye zitholakala eklinika yabo eMpilo. Inhlelo zabeZimbabwe National Family Planning Council ezingelambadalo zitholakala eLister House Clinic, yona ephakathi kwemigaqo u-8th Avenue lo-9th Avenue kanye loSamuel Parirenyathwa Street. Ukuthi ezinye zitholakala eklinika yabo esesibhedlela seMpilo. Wonke abesifazana bayamukelekile kungakhathalekile iminyaka yabo. Umongi omkhulu eZimbabwe National Family Planning Council uNkosikazi Musa Ngwenya uchasisa uncedo abaphathisa ngalo omama phansi kohlelo lolu.
Lapha sizabe sikhangela sisiza omama ukuthi bathole amaphilisi i-secure le control, bathole injection i-depo lesayana, bathole i-IUCD esithi-loop, sizabe sifaka njalo sikhupha kungelambadalo. Sizabe njalo kukhona i-HIV testing, ukuhlola igciwane le-HIV okuzabe kugoqela le-self-test, i-PrEP, uhlelo lokuvikela igciwane le-HIV, ukuhlola nokwelatshwa kwezifo zemacansini, imfundiso lolwazi ngazo zonke indlela zokuhlela imuli, ukuhlola okuzagoqela ukuhlolwa kwamabele kanye lokuhlolwa komlomo wesibeletho. Omama kumbe abantombazana abalichumi abayafika kuqala abayabe befisa ukuhlolwa umlomo wesibeletho uthi ukuhlola imvukuzane bazakwenziwa esithi pap smear kungalambadalo.
Omunye wabasakhulayo uMolen Sithole uthi kuyamele batholiswe ulwazi olupheleleyo lokuthi nxa bethe bazivikela ukuzithwala bengakayendi akusoze kubahluphe na lapho sebeyendile sebefuna inzalo.
Kuyicebo elihle ukuthi siyenze i-family planning, kodwa kithi kumele sizicabangele ngoba kulomkhuhlane oyiwo oyingozi kakhulu. Njalo siyake sizwe ukuthi kulama-side effect, thina akusoze kusilimaze njengoba sizafuna abantwana phambi.
Unkosikazi Ruth Mlalazi, umhlali wakoBulawayo, uthi kumele kuqiniswe imfundo lokulaywa kwabasakhulayo ngaphambilini kokuthola lolu ncedo lokuzivikela ekuzithwaleni bengakahleli ukwenza njalo.
Siyabonga inhlelo lezi zokuthi sithole i-family planning ngokungelambadalo. Isifiso bengilase ukuthi abasakhulayo benelise ukuthi bayithole mahala zonke izikhathi njalo bayithole lula ngoba abantwana bakathesi sebephangisa ukuthi babe sexually active and so kumele sikwamukele khona lokho ngoba ngaphandle kwakhona lokho yithi esigcina abazukulu abantwana bethu baba exposed emkhuhlaneni yona le emacansini. Sicele lokuthi baye becetshiswa khona ngale esikolo ku-guidance and counseling ngokusetshenziswa kwama-contraceptives.
Unkosikazi Sibone Okuhle Chuma, omunye wabomama, uthe lokhu yinto okumele ihlale isenziwa indawo zonke, hayi kule ezihlezi ziqanjwa ngoba abanye bengenelisi ukufinyelela ukuyafika khona.
Siyathaba ngalokho okwenziwa ngabezempilakahle ukuthi basilande kungelambadalo ngoba iningi labantu libalekela imali ezibhadalwayo ukuthi bayenze i-family planning lokuhlola i-cancer okuyinto esijabulisayo singomama. Ingabe kulendlela zokukhuthaza labo baba ekuhlolweni kwegcikwane ukuthi bengasaleli emuva ngoba bengasukumeli phezulu.
IZimbabwe National Family Planning Council ile nombolo zocingo ezokufona kizo kungelambadalo ezihlose ukuphathisa abasakhulayo kundaba zemacansini. Abasebenzisa i-Econet bengafona kungelambadalo ku 0808 0560, ukuthi abasebenzisa i-Net 1 bengafona kunombolo ezithi 0801158 4. Inhlanganiso le isikhuthaze uZulu ukuba afike esibangeni sokuxoxa ngendaba eziphathelane lokuya emacansini labantwana ukuze kwehliswe ukuzithwala okungahlelwanga kanye lokwehlisa imikhuhlane yengulamakhwa ethelelwana lula emacansini. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi ezokulima kanye labalimi jikelele bathi sebesisabela ukubana izulu elilokhe lisina elizweni lingagcina liphazamisa isivuno ikakhulu esomumbo, besithi lokho lakho kulakho ekukhweleleni ekuphazamiseni umnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osekusenzakala kwisimo sokuna kwezulu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa emhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi i-Afrika. Ingcwethi lezi zithi lokhu kubangelwa ikuguquka komkhathi osekuphazamisa ukuna kwezulu emhlabeni jikelele. Umqondisi wohlangothi olubonayo ngezokuguquka komkhathi kugatsha lwezokulima uMnumzana Washington Jakata ulandisa ngokuthi lokhu kuzophazamisa kanjani umnotho welizwe.
The current rains far much more than what is expected for this time of the year. And they will cause disruptions to agricultural production, especially the maize crop, which was almost ready or getting to be ready for harvesting, will be affected negatively.
Leli zulu selisina kathesi linengi kakhulu kulalelo ebelikhangelelwe ngalesi sikhathi somnyaka, njalo lizabangela ukuphazamiseka kwesivuno ikakhulu esomumbu. Njalo labalimi balakho ulahlekelwa izilimo zabo ngenxa yaleli zulu, njalo lokhu kuzophazamisa ezomnotho kakhulu kwezokulima.
UMnumzana Dumisani Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services ulandisa ngezinye inhlupho ezingabangelwa yilesi simo sokungani kuhle kwezulu loba ukuna kakhulu kwalo.
Ngenxa yokuba khona kwendlala sifelwa izifuyo singatholi okweneleyo, uthola ukubana abantu sebebhidliza umganga, abantu sebevuna izihlahla zimanzi besenza amalahle, bethengisa inkuni bezama ukuziphilisa, okubuya kwenza indaba indawo yakithi ibe yinkangala, yona ibiyindawo ebilezihlahla. Nxa kulokhu siphungula inani lezihlahla elikhona, siyabe silokhu sigijimisa njalo ukuguquka kwesimo somkhathi, ngoba nxa kungasela zihlahla sokuligwadule, amanzi asangeni phansi.
Abalimi baveze ukuba uthe uqala umnyaka wezulu baba lethemba elikhulu, baphuma ngobuningi babo bekhumbula ukulahlekelwa abakwenzayo nyakenye, balima belokujabula okukhulu. Omunye walaba balimi kungumnumzana Donald Khumalo olima esemguza esigabeni seMathebeleleni North.
Kodwa ke sithe sesibanga siqeda nje uJanuwari singena nje kuFebruwari, izulu lavalelisa. Hayi, isomiso sachaya. Sachaya isomiso kungangokuthi umumbu omningi ubuse ufika kuzinga lokubhaceka. So umumbu omningi uhle walahla ungqamu, wahle walenga ngenxa yokuswela izulu. Okusobala nje ukuthi indlala izasibinda, akumangi ukuqonda phandle la. Iningi labantu alizukudobha ngitsho lalutho. Angikwazi kungenziwani, sesithandazela ukuthi bonaba balama irrigation bangabamba ziqine ingxemu, kungasiza kodwa lakho kuzaklayela.
Ukhumalo uthi kuningi okuzaphazamiseka ehlangothini lwezomnotho, njengoba engekho umlimi ongazange athintwe yilolu dubo lokuphazamiseka kwezulu kwabangela indlala elizweni.
Ngike ngabhoda ngayafika nasemashonaland, indawo eziningi isomiso sitshayile. So indlala ikhona, it's going to affect ngendlela emangalisayo i-economics yelizwe, ngoba kutsho ukuthi uhulumende usezaphambula imali eziningi ekade kumele zibhekane le-development entuthuko kaZulu, ukwakha ama-bridge, ukwakha imigwaqo, ukwakha izibhedlela, ukwakha izikolo, lokusiza abantu ngendlela zonke uhulumende aqatshele ukuthi asiza ngazo. Imali yakhona sizaphanjulwa-ke ibe singena ekudleni kuze sibuyisele emuva. Imisebenzi ekade izavuleka ngenxa yokuthi uhulumende bezaqhatsha abantu kulamanye ama-sectors engiwabalisileyo, okwakha ezibhedlela langaphi, isizancipha.
Osewachiya umsebenzi wokuba ngumfundisi u-retired Reverend Bango Dube olima esesiqintini semaphisa phansi kweMabonyane ku-Ward 10, laye ulandisa ngasehlangane lakho njengomlimi okubangelwe ukuguquka komkhathi.
Kufanele umuntu obe gijima esesiya ku-goal post wase wawa wakhubeka. Sasikhangele isivuno sibili kakhulu esihle ngapha eKezi, izulu lana ngendlela efaneleyo, kodwa kuthe ngemzuzu yokugcina sesikhangelela sibili ukuthi amabele sokusela ukuthi imbizulu elingana kabili kumbe kathathu amabele avuthwe, hayi izulu lahamba nya. Lakathesi hayi kusichiye sibili mama sichawe i-stress, ngoba ngesikhathi ebesikhangelele khona lokusebenza ebesikwenzile, hayi emasimini kusidanisile sibi, ngoba nxa ungena ukhangela phansi ucabanga inhlanyelo edurayo obuyithengile lokulima ebesihaya, ngoba inkomo zethu bezicakile kakhulu, konke lamadongo yokucakile.
Umfundisi Dube uthi sebethembele kuye uNkulunkulu ngoba sebephelelwe,
kodwa ezinyamazaneni ngileqinisa ukuthi hayi kuhle asizosithenge kangaka ukudla kwenkomo, kodwa ebantwini hayi indlala ihlabile, kusishiye sibili sidanile ezinhliziyweni. Kodwa ikuthi nje uNkulunkulu kazondelwa, uyathokoza ngendlela yenu, uyazi ukuthi uhleleni, uyazi kusasa yethu, kodwa ngamehlo wethu hayi sidanile. Izulu kathi siliyabuya sibili, kodwa akulanto esingayenza, yena uNkulunkulu ngiyohlelayo ama-programs akhe, ngiyokhangelayo ukuthi uzaba njani, kodwa hayi umkhathi uzange kwasikhangelela ngendlela esasisikhangelele khona.
Umnumzana Matthew Sibanda, umlimi wenkomo emhlubulweni weMandebeleni, uthi inkinga abalimi asebebhekane layo ngiyokuguquka komkhathi, esithi abasakwazi njengabalimi ukuthi baguqule njani indlela zabo kanye lesikhathi sokulima.
Ngoba abantu silimile ngesikhathi esifanele silime ngaso, November, December, izulu labaleka lahamba amabele acha, agcina ungasela amabele. Khona manje izulu libuyile futhi ngenyanga yona le April lana kakhulu impela, amabele evele esejile. So siba lohlupho le climate change le ekhona ngoba asisakwazi ukuthi isimele siyajuste njani kumbe lokuthi sihlele kanjani inhlelo zethu ezokulima. So kusuka kube lohlupho olukhulu ngoba sokusithelela indlala elizweni.
Usibanda uthi isimo siletha ubuyanga elizweni njengoba ukungami kuhle lapha emasimini sekubangela inkinga eziningi ebantwini.
Impuphu ikhwele kwabuhlungu manje impuphu. Manje imuli ezinenge sezisidla kanye ngelanga kokuthelela ubuyanga obukhulu elizweni ngoba lo hulumende alubani uyakubhekisisa azame lokukontrola ama-price. Ngoba abantu sebephonga ukukhweza yonke into economy ibuhlungu kangaka. Awela msebenzi eZimbabwe ula factor evulweyo wahlangana le COVID 19 ebangele ubana sihlale 2 years some month singasebenzi. So ayibuyanga sobubukhulu elizweni economy iwile kakhulu akusela muntu lemali.
Ingcwethi lezi kanye nabalimi sebekhala ngokwanda kwezomiso ngesikhathi sokuna kwezulu. Lonyaka sichaye ngenyanga kaNhlolanja omunye umumbu ngaleso sikhathi wawusufike esikhathini sokuba wawusuchakazile. Besithi lokhu sekuphazamisa isivuno salonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithani unkosazana Patience Ndebele usowabomba inhlanganiso ebizwa ngokuthi Inspire Women, Men and Children ukuthi baphathise abafelokazi, omama, labantwana abaswelayo kunye labo baba abangasebenziyo ukubana bazincedise kunhlelo zokuzinakekela bona lemuli zabo, ama-self-help projects. Inhlanganiso le isebenza isemzini wePhelandaba kobulawayo laseMguza. Intethelo zindaba yeStudio 7 ways Richisa Sibanda usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kule nhlanganiso uZulu ufundiswa imisebenzi yezandla, ancediswe langezinto zokuqala ibhizinisi. Unkosazana Gift Mutelethwa, umqondisi walenhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children, uchaza kabanzi ngokubunjwa kwalenhlanganiso nguMandebele.
Waqalisa iproject especially ukunceda omama lama-communities lapha kobulawayo. So kulama-skills amaningi ongawathola la. Kule-baking, kule-cookery abathanda ezokupheka, kule skin care and makeup, nxa uthanda ukucomba-comba abantu. And then sile dressmaking as well, le home deco. I-dressmaking lebelifunda ukwenza ama-uniforms, le sketi, lama-sheti, lama-blouse.
Uyaphambili unkosikazi Mthelethwa echaza kabanzi ngolwazi abalupha abafundela imisebenzi kulinhlanganiso.
Lapha senza ama-vocational skills training. Lapho ukuthi ubuye lapha e-Inspire awudingi ukuthi ube lemfundo kumbe ama-degree kumbe ama-O-level. Even uform 2 kumbe wacina ku-grade 7 kumbe ku-grade 2, you can come.
Bakhona abafundela ukupheka amakhekhe. Unkosazana Nonhlanhla Lungi ngomunye wabo.
Lapha ngandukuzofunda. Hayi sendlolo okuningi silimbiye lapha e-Inspire ngingakwazi lutho sibi. Kodwa hayi ngokuba lapha sengilolwazi. Lami sengikwazi ukuthi lami ngizaphuma phande ngiyosebenzela njengabanye omama.
Unkosazana Faith Mlalazi ukuthaza abanye omama ukuthi bazefunda labo.
Ngibuye ngingakwazi ukubheka kodwa okwamanje sengikwanisa. Ngiyakhuthaza omama abaningi ukubana bebuye bezoncedakala lapha e-Inspire.
Wena ke ufunde isikhathi ngani sokwazi ukwenza ndani?
Mina kathi sileso kuyi week 5. Sengikwazi ukubhekha sibili. Kade ngingakwazi but hayi sengikwazi sibili. Siyakhuthazana ukuthi abantu bebuye bezobhekha lapha e-Inspire bayancedisa lapha.
Iningi labafundela imisebenzi yezandla ngabesifazane. Unkosazana Chelesile Nyathi uthi omama kabazenzele bengameleli obaba ukuthi babancedise.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi umuntu ongumama azenzele angabelethi izandla. Abe lento ayenzayo phakathi komuzi encedisa ubaba, encedisa abantwana bakhe. Kuyadingeka kakhulu ukuthi impilo ibe enhle phakathi komuzi. Nxa ubaba lomama bekwanisa ukuphalala, bekwanisa ukuthungatha imali ukuze bancedise imuli yabo ithuthuke. Le muli iyaneliswa ukuthi ikophe khonokhwane kwenziwa ngabazali babe ngabantu abangasoze badubeke kusasa ngoba babengahlalanga phezu kwezandla.
Omunye walaba abafundisa ukubhekha amakhekhe ngunkosikazi Mary Lindi.
bafundisi baking. So laba bakhona sebe kule 5 weeks. So they are almost done. So kusele more to go. So besuka lapha kumele bahambe bezenzela bevula ama-business abo bepheke bebheke benze imali phela bengahlali phezu kwezandla. UNkulunkulu wathi ubusisi imisebenzi yezandla yabantu.
Kuthiwa vuka uzenzele, akulankwali aphandela eyinye. Abainspire women, men and children bafundisa abantu ukuthi bangazinceda kanjani empilweni benze imali bengabi lokho bekhala esikhathi sonke besithi simo sombusazwe loba esomnotho asimanga kuhle elizweni ngabe nguhulumende uyangenela loba ukumelela ukufunzwa kuphela zinhlanganiso ezizimeleyo ngimelele isizwe 7 koBulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwele South Africa lapho kuhlaselwa abokuza okuguqela abeZimbabwe izizalwane zalelo lizwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ucwaningo olwenziwe kwele Melika ngabenhlanganiso e-Associated Press Center for Public Affairs Research iveza ukubana isilinganiso sokungaphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini 56% sabantu lokho esisekela isiqondiso sokuthi abantu bagqoke ama-mask nxa bephakathi kwendizamtshina nakwezinye indlela zokuhamba okunjengezitimela lasemabhasini. Lolu cwaningo lwenziwe ngemva kokuba umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu wesigabeni seFlorida khonapha eMelika ethule isinqumo esithi abantu akumelanga babanjwe ngamandla ukugqoka ama-mask okuvikela ukuthelelana lula kwe-coronavirus endizamtshineni esilindweni sayo kuma-airports loba kwezinye indlela ezithwala abantu abaningi. Izigidi ezingamashumi amabili 20 million zabantu zibikwa zisatshelwa ukubana zizobulawa yindlala ngenxa yokungananga kuhle kwezulu emazweni agoqela iKenya, Somalia, Ethiopia lamanye awezwekazi le-Africa. Inhlanganiso ibona ngezokutholakala kokudla emhlabeni jikelele e-World Food Program bethule lesi sixwayiso ngolwesibili yona le iviki besithi ukungananga kuhle kwezulu ukulwisana empini zomdeni emazweni la kanye lokuhlaselwa okwenziwe ele Ukraine ngele Russia ngokunye osokubangela ukududulwa kwabantu bebaleka emazweni abo ikakhulu emhlokolweni oweHorn of Africa. Abahlengi abaphathisa labo abawele yingozi yempophoma zamanzi ebangelwe yikuna kakhulu kwezulu kwele South Africa babikwa beqhubekela phambili bedinga izidumbu zabawele yile ingozi esigabeni sakwaZulu Natal. Inani lasebefele kule ingozi selisedlula amakhulu amane 448. Umongameli Alassane Ouattara wakwele Ivory Coast usekethe uthi Moko Melithi Kona ukuba umsekeli wakhe okuyisikhundla esesileminyaka emibili singela muntu. Ukhone nguye ube ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Central Bank of West African States kusukisela ngomnyaka ka-2011. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abamthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi yona kumele ibekele izizalwane zalelo lizwe kuphela. Kule nani eliphezulu labeZimbabwe abaphila ngokuthengisa okuchiyeneyo ikakhulu emadolobheni afana leHaveron neleFrancistown. Intethelo izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kwele Botswana abaphila ngokuthengisa esitaladeni eyethusang bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela Umnumzana umphemetse sithale okhokhela inhlanganiso le uThabo Buzayo babagcwele kubhizimusi yokuthengisa esitalatweni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi akulabo ukuze abathengisa ukudla esitalatweni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isiqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. Usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labo buza laba abalamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwi akhe akumelanga athathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabo kuza kodwa indlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzi. Amazwi kaSithale abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekanele simo esinzima kwele South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabo kuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elson Ndlovu ohlala eHebron uthi noma nje bezwisisa ukuthi imithetho imithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuzwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawe eBotswana including ukuthengisa okutsheneyo ezistrithini. As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwela beZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe afana lomzana zenzomoyo bathi ungahlaliseki okhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza kulakho ukumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma kungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa into ezamemetheka emazweni amaningi ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la nje ikakhulu nalana namazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo uthakumangalisa ukuthi kwele Botswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazike ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors in Botswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo njengama sectors afana le vending, informal trading and so on. Lanxa nje bekungabe kusenzakala lokhu bekungenzakala ngendlela okusekuzaqhubeka ngayo manje kulandela lokho kwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalwanzalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya izitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane esitaladeni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Ngehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council isungule umkhakhaso wokuphathisa abesifazane indlela zokuhlela kuhle imuli kungelambadalo. Ingcwethi kwezomumo womkhathi lezokulima bathi sebesesabela ukubana izulu eliloke lisina elizweni kakhulu lingagcina lisaphazamisa isivuno ikakhulu esomumbo. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizinisi okumele ibekele izizalwane zalelo lizwe kuphela. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah isithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebelenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.